Udube uqale iqembu leZebra Revolution ngo-2015 njalo uthe ukumenze waqala leli qembu ukuba wese kubone kufanele ukuba uguqulo indlela abasakhulayo bakulezi nsuku abacabanga ngayo ngomdlalo wenguqu.
Kulezi nsuku sisebenzela abafana abancane uzama ubagoqula impilo yabo badlala ibhora sibafundise ukuthi ibhora sokungumsebenzi kathesi. Akusafani nakudala ukuthi abasithi abantu badlala ibhora bathi abafundana. So sizama ukuthi sibaguqule bebe ngama-players amakhulu kakhulu.
Udube uthi bathe beqala iqembu baqale ngabadlali abale minyaka elishumi lambili njalo iningi lalabo bafana balokhu benabo.
Iproject iZebra Revolution sayiqalisa ngo-2015 siqalisa ngabafana ama-under-12 esabapromisa ukuthi nxa sebefike e-17-18 sabayenzela iqembu lika-Division 2 lokhu sakwenza last year and leyo team yetim esikhangelele ukuthi lo nyaka ezadlala ingena kwi-Division 1.
Udube udlalele iqembu le-Highlanders phambilini kokuthola kwakhe ithuba lokuyafunda kwele Melika lapho athe eseqede izifundo zakhe wadlalela iqembu lincintisa kusigaba se-Major Soccer League le-New England Revolution ukuthi laye useqalile inhlelo ezokutholela abadlali amathuba okuyafunda kwele Melika.
Sinike opportunity kuwo wonke abafana abancane abaleminyaka engamashumi amabili kusiya phansi. Lo nyaka sisenze i-program yama-scholarships kuzaba abafana abahlanu abazahamba e-America abavela endaweni zonke ezithiyeneyo elizweni lethu. Into eqakathekileyo kakhulu sikhangelele ukuthi umuntu angazadlala ibhola kumele abe nebhola abe nezifundo zakhe kuyakunikeza i-opportunity ukuthi uhambe emazweni ngoba ungakhangela mina lami ngi-product scholarship showcase. So sizama ukuthi njengoba sathola i-opportunity yathi sihambe emazweni sinikeze njalo abafana laba.
Abanye abadlali bakulezimbabwe abaloduma abahamba bafunda kwele Melika ngababalisa uDoubt Sithole, uMthembu Ndlovu, uThulani Ncube, uJoseph Kabo, uJoseph Ngwenya kanye lamajaha ayehluphe kakhulu edlalela amaqembu e-Highlanders awabasakhulayo, uWayne Albertine kanye loThabani Moyo, uBiga. Ekuphendukeni kwakhe kwele Melika uDube udlalele iqembu leyamazulu elase-South Africa, eZimbabwe udlalela amaqembu abalisa Chicken Inn, eLebulawayo City, eleFC Platinum kanye leHighlanders. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.